Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuZibandlela 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa ulobe incwadi yokwazisa ukuthi usechiya isikhundla sokukhokhela ibandla le Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka 2022. Ukhulumende weZimbabwe uthula kokuphikisa isinqumo esisanda kwethula ngomthethandaba owe High Court wakele Bilitane othi kumele ahlawule amankampani amabili awathethela amaplazi izigidi ezedlula ikhulu zamadola eMelika i-$125 million. Amapholisa athi abophe abantu abalichumi koBulawayo namuhla abatholakale besemcimbini wokuganga obizwa ngokuthi ngamavuzu party kwenye indlu emzini weHillside. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Nelson Chamisa ulobe incwadi esazisa ukuchiya kwakhe isikhundla sokukhokhela ibandla le Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka 2022 ngemva kokudonselana kwabakhona ebandleni ele MDC. UZulu uveza imibono ehlukeneyo ngenyathelo eselithethwe nguChamisa leli. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UChamisa owethule umbiko lo namuhla uthi usefuna ukuphendla ezinye indlela zokukhulula eZimbabwe athi balisasebenzeli uZulu. Uthi kuzwisa usizi okwenziwe nguChabangu labanye bakhe abaxotshisa amalunga eCCC edalele parliamente lamakhansili kwaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections okwavinjwa amalunga lawa lamakhansili ukuba ancintise.
Wonku nasi tatura mashoko ekuthi takuvhura nzira itsva, gwara idzva, mafambiro matsva. Tinoona kuti panga pachiita musikanzwa, tinoona sokuti pari kuitwa mahumbwe.
Sikubonile kuti vandla leri sezezandleni ezimbi kakhulu. Iseri kutinwe libandla leZANU PF libambisana labantu abangamahlonganjele abantu esingabaziyo abafuna ukuthi bona bebe lombuso ezikhwameni zabo. Ngakho-ke sithethele isinqumo ngoba sesibone ukuthi asiyindawo xa ukuthi kusenzakala lokhu kubandla le-CCC. Esikwenzayo sikufaka ezandleni zikaNkulunkulu, njalo sibona ukuthi sizaphumelela ukuthi sikhulule ilizwe leZimbabwe ngoba leli lilizwe lomuntu wonke, hathi elebandla leZANU PF.
Okwamanje sekulungiselelwa ukuba kuqhutshwe olunye njalo ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuthi luzakwenziwa mhla ka-3 Nhlolanja lonyaka. Sekuvinjwe abanye njalo ababekudalele parliamente lamakhansila ebandla le-CCC ukuba bengancintisi kukhetho lolu. UChamisa uthi kusobala ukuba i-CCC isingenwe zimpehlane ezibambisana leZANU PF, ngakho ke sokuyisikhathi sokuchiya ibandla leli. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
Sizakhomenza zakhipa i-statement with the writer just happened we are processing and consulting
kodwa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU PF umnumzana Farai Marapira uthi uChamisa nguntando kayiphikiswa.
ZANU PF don't traditionally take interest or take notice of what occurs in opposition circles, but of this we have to take note because the occurrences that have been happening in the opposition since our August elections last year have been causing a lot of national problems in the sense that
thina njengeZANU PF asithandi ukukhuluma ngalokho kwenzakala kumabandla aphikisayo kodwa ngalokho sithi obekusenzakala kubandla eliphikisayo bese kudala inhlupho eziningi lapha eZimbabwe ngoba amaZimbabweans babuyelile njalo kuma by elections amabili ngenxa yokungahleleki kwebandla eliphikisayo.
Ilunga lebandla lezaphu umnumzana Matthew Sibanda usola inyathelo elithethwe nguChamisa esithi isinqumo sakhe asiveli ebantwini ayebamele kukhetho oludluleyo.
Ngombono wami ngibona ngathi uChamisa akwenzileyo ukuthi achiye ibandla le-TFC. Ngibona ngani ngezinye indlela kutshengisa nje ungabi lesibindi ukuba ligwala lokuba umkhokheli uyindoda engumkhokheli. Kwenza unganiki abantu ithemba ngobukhokheli bakho ngoba into eqakathekileyo ukuthi ma ungumkhokheli ulida abantu kumbe ibandla uhlangane lebandla lakho liqale libonisane. Uqale ubhode ilizwe lonke ubone uzwe ukuthi abantu bathini bakubonisa njani, hayi khona ukuphoma uvuka ukuthi sitshiya. Kuyafana lamanje azalibumba ibandla kuzayenza abantu bengabi lesiqiniseko layo ukuthi umkhokheli oqobo oqondileyo leqiniso.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi akuba mangalisi
ngathi sihlalelwe ngabantu abaningi emva kwengxabangxoza yathi senzakala okuye kwenzakala ngendlela okwenzakala ngakhona ngesikhathi sikamonzora. Sokuyinjayelo njalo emabandleni, ebandleni opposite zakithi ukubana upresident mangayitshiya ibandla lihleli idilike.
Isikhulumi selinye icele ele-CCC elikhokhelwa nguChabangu umnumzana Alfred Ziruthwe uthi uChamisa ligwala elehluleke ukumela abantu.
Ukuthiya kukaChamisa isikhundla kutshengisela ukuthi ungumuntu ongelaqiniso, kutshengisela ukuthi ungumuntu inkokheli ekade ingekho ready ukuthi ichasane labantu sithathe uzibuse eZimbabwe. Utshengisele ukuthi yena ngumuntu osofish, ukuthi yena nxa kungakhambi ngendlela yakhe akula nto eyenzakalayo angcono kuyekelwe.
Umabhalane wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kuyadanisa okusokusenzakala ku-CCC.
Okwenzakala ebandleni le-TPC kuyethusa, kuyadanisa ukubana ode ngumongameli avuke nje esesithi usetshiye ibandla.
Akwaziwa ukuba uChamisa uzasungula nini elinye ibandla ngesikhathi kule mibiko ethi amakhansili amaningi kobulawayo aselobele umabhalane omkhulu wedolobho leli sithi asesuka ezikhundleni zabo kulandela okwethulwe ngobekhokhela ibandla le-CCC. Ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuhlaziya inyathela elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla le-TPC, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Pasho Sibanda owaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu edalela ephalamende lomnumzana Khalipani Phugeni omele uChabangu. USibanda usungula lengxoxo.
Akula nto emangalisayo lapha, imisebenzi yezanu PF sonke siyakwazi and lokho okwenziwe ngumongameli uChamisa asonto entsha. Uzakhumbula ukuthi ukubhanwa lokuntshontshwa kwamaphathi lokho okwenziwa ngosengizwa kuqalanga ngibandla le-TPC. You remember ukuthi lo Joshua Nkomo laye I think wafoma amaphathi afika 4 elokhu entshontshwa ithathwa entshontshwa ithathwa waza kufuna eseginywe yizanu. So kunengi okutsha and nxa usakhumbula istatement kisho ngumongameli umnyaka uqalise sithi kunengi okutsha esifisa ukwenza. Lani ngangike ngabhala ku-tweet ukuthi hayi lo nyaka kunengi okutsha esizakwenza. So yonke into ihamba ngolayini and wakhiye ukuthi senza.
Yeah baba, Phugeni ngena khona.
Kubuhlungu i-development esiyibonayo. Ngangithilo mina ukuthi ngabe bayakhulumisana laba bantu bakwazi ukutholana halfway, especially ngemva kokuthi kuvumeliwe ukuthi hayi ama-concerns kaBuchabangu anoted and alesisindo sibe kudinga ukukhulunyiswana. Basebekhuluma futhi ukuthi sokulabafundisi abasuke eHarare bezabo Bulawayo kwadinga abafundisi bakoBulawayo ukuthi baxoxisane ukuthi basebefika njani la yikho khonokho ukuthi abantu belwe as if asobantwana bomuntu oyi-one. Yikho sesilapha esesikhona, akula wina ke namuhla, akula wina. Iwina sokuyizanu yakhona le sizozitholela i-2 days. I-project le isidestroyiwe ukuba nalapho ukutsha lapha ngabe siya khona ukuba kumongameli kwazi bani ukuthi uzophinda kuvele zinalezi zinto ezinje. Bekungaba kuhle nje ukuthi angabakhulumisene. Okuni ngomlomo kulungiswa ngomlomo, kodwa angeke ngimsole kangako ngoba kuthiwa isicathulo sithiso sigqokileyo. Ikhona kade sebemfake kulo, hhayi lona bese libuhlungu kakhulu sibili, kodwa-ke hhayi siyathemba ukuthi kusasenethuba lokuthi bangaphinda bakhulumisane. Babona ukuthi bangayiseva kanjani le project.
Ye, siyawuzwa kakhulu ukuthi sibiseke ubaba uSibanda. Sibanda, kambe ukuthi kungakhona ukukhulunyiswana sokuthi?
Ngihlezi ngubeka kanje Dube, ngithi umuntu uyakutshontshela imbuzi zakho eziyi-10. Angithi abe sesithi imbuzi zakho lezi engikutshontshele zona nanzo semphenduka lazo, kasabelane kasishiye. Uyamkhulunyisanani lakho lokho? So ikuthethisa umongameli phela ukuthi bamjwamulela bahluthuna ibandla alisungula ngo-2022. Bathe sebelijwamulile lezandu balihluthuna selibasinda, sebephenduka bethi asikhulunyisane. Ukhulunyiswana uyayibona into engikhona. So akuphumi ngoba awusozunjela ukuthi thina siluze ama-court cases lafika 18, unjela ukuthi incompetence kumba silamagqwetha right. Kusovala kusegcekeni ukuthi osengezo nabanye bakhe basebenza njalo bebesetshenziswa yizanu PF. So nxa sesisithi akhulumisane labo, siyabe sesisithi ukuthi akhulumisane lezanu ukuthi arane into yakhe, akuphumi, akwenzi.
Ye, uyamuzwa lapha babaphukeni uthi vele akusebenzi lokho.
Angithi uyabona ukuthi inkinga ikuphi babuDube? Ku-politics kulento okuthiwa yi-diplomacy. Kahle kahle vele uma ukhuluma ukhulumisana nabantu elizwanayo, i-negotiation uyenza lomuntu elingazwaniyo. What the best thing ukuthi kukhulunyiswane naye, ngoba ngendlela phela bangayekwa ukuthi abaziranele nento leyibodwa, nibona ukuthi kuzophuma, akunanto ezophuma. Iqiniso elavunywayo umhlaba wonke ukuthi into eyenziwe kobulawa le Matabeleland i-wrong. So ngicabanga ukuthi khona lokho bekuyibasis yokuthi abantu bakhulumisane. Manje mase bekhethe ukungakhulumisani, okusalayo yikuthi akula muntu ozowina ngokungakhulumisani khona lokho. Akekho ozowina, yilo leli qiniso elikhona. Njengoba beseke ngabuza umbuzo, lokho okutsho okuzoqalwa singaphi isithembiso esithi akula nto enje ezoyenzakala? Uthi ngikubonise namhlanje ngobula njengoba ngikhuluma nabo, ngizwa kuthiwa ama-councillors sebe-resignisiwe, kwasala bangu-6 kuphela. So la ama-councillors ase-resignisiwe azohamba noma kuba-election bepha amanye athathwe izanu noma kuphinde bathathe wonke, kodwa isivumelano sokuthi into enje ayisoziphinde yenzakale-ke siyavela ngayo. Njengoba esethile ubaba uSibanda ukuthi 18 court cases abaziluzayo. So ungavuka umsindo phela abazoya ecourt bese kusenzakala same thing and then what? Yikho engikutshoyo ukuthi ekugcineni abantu beZimbabwe ngabe bayahlala phansi bakhulumisane. Uma ngothi kwehlula kuhambe South Africa siyofika noma kumbheki or bakuzuma whoever, South Africa ibe yigaranto, kodwa kuseqinisweni ukuthi asikwazi ukukhalala, asikwazi ukwenza i-revolution. So kusehlule lokho. Into ekhona ukuthi abantu abahlale phansi, kungabi noncindezelo omunye, kungabi lomunye ofuna ukuthatha abantu abayenzelathi ayisolutho endaweni zakubo, ngoba yikho lapha yile nto iyaqala khona.
Kulu-ke baba Sibanda, ubona zane vele sokubhidlikile ukuthi akusalungiseki, kumbe kubunjwe elinye ibandla lakho lingabunjwa liyabe siyangaphi, akusoze kuphinde yilokho.
Okubalulekileyo kufanisa abantu bekuzwisise ukuthi ipolitics esesizenza kathesi kakuseyizo ezamabandla. Uke washo futhi umongameli emalangeni esithi ukuthi ethi yena brace up for the new, we are no longer doing party politics. So njengoba nishilo ukuthi hayi into siyibambe kuhle, siyazi ukuthi siyangaphi njalo siyezani.
Lapho lizwe umnumzana Phasha Sibanda ukubandla le-CCC owaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Tshabangu edale lephalamende, lo mnumzana Khaliphani Phukeni omele uTshabangu bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Uhulumende weZimbabwe uthi ulakho ukuphikisa isinqumo esisanda kwethulwa ngumthethwandaba we-High Court wakwele-Bhilitane othi kumele ahlawule amankampani amabili ahluthunelwa amapulazi phansi kohlelo lokwabela uzulu umhlabathi. Lo mthethwandaba uthi uhulumende weZimbabwe kumele ahlawule izigidi ezidlula ikhulu zamadola eMelika, i-$125 million. Isinqumo lesi sethula lidale ele International Center for Settlement of Investment Disputes ngomnyaka ka 2015. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Umahluli we High Court kwele Britano Justice Julia Dias ulahle isicelo seZimbabwe sokuthi idale le ICSID elamanje ngomnyaka 1996 libhange elikhulu lamazwe omhlaba ele World Bank liphathe indaba zelizwe lele. UDias uthi kumele kuhlawulwe amakampani amabili abalisa iBoro Timbers Private Limited leHangani Development Limited ayiwaphanika udabalo le Center for Settlement of Investment Disputes ngomnyaka 2010. Ukhulumeni weZimbabwe uthi ulakho ukusiphilisa isinqumo esethulwe nguJustice Dias. Unkosikazi Virginia Mabhiza, igqwetha elikhulu likahulumende, uthi basahlolisisa udaba lolo.
Okwamanje angiyazi ukukhuluma ngodaba lolo.
Mutongo wakabuda nenguva yekufunga nezvawo. Sozotora matanho atinoona akakodzera zviri pamutemo.
Umphathi ntambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi walile ukuchaza ukuthi uhulumende wakhe uza kwenzana City Studio 7 ayikhulume nomthuthisi omkhulu welizwe.
Shayela umcingo u-Attorney General nguye owayephatheka kulolu daba njalo nguye owayehamba enkantolo yeLondon elanda leli cala. Ngibona kunguye futhi okufanele ukuthi akhulume ngalolu daba ngoba wayevele uhulumende.
Umthuthisi omkhulu welizwe uJustice Lois Mathanda Moyo laye walile ukhuluma ngodaba lolo.
Justice Mathanda Moyo,
akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizaphanyika nini udaba lolu emthethwandaba kulandela isinqumo esithethwe lidale le-High Court kwele-Brithani. Igqwetha lezimele lingcwethu kwezomthetho womhlaba International Law njalo elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Lwazi Jamela uchaza ukuba kutshoni okwethulwe i-High Court yakwele-Brithani.
Isinqumo sokulahlela khatshana isicelo seZimbabwe esokuthi isinqumo se-tribunal singaphaliswa njenge-judgment kwale-England. So okubani ukuthi nxa sesikhuluma kathe sokuthi ukuthi hayi isinqumo lesiyane se-tribunal sesibhalisiwe nje njenge-judgment yasedale lenkundla ezemthetho we-England. Kusitsho ukuthi hayi alibana nxa abantu osomabhizinisi laba bazahambisela phambili indaba yabo isinqumo lesi sigcwaliswa njengokugcwaliswa okwenziwa izinqumo zonke ezemthethwandaba yase-England. IZimbabwe nxa ilama properties kumbe sithi ilezinto ezikwanisa ukuthi zibanjwe zithengiswe ezifika kona isikweleti sona esise 124 million le interest yakhona zilakho ukuthi zibanjwe khona le England zithengiswe. Kumbe iZimbabwe izabhada lo usomabhizinisi kumbe izayekela nje layo njengoba ikhanya hayi iyakhonona iZimbabwe kayifuni ukuthi ibhadale.
UJamela uchaza kabanzi ukuthi kungani leZimbabwe lingavumelani lokwethulwe iCenter for Settlement of Investment Disputes
ngo-2021. Amakampani lawana aphumelela kusicelo sawo enkundleni yeEngland ukuthi isinqumo lesiyana se-tribunal sibhaliswe njengesinqumo sedale ledale lomthetho wase-England ukuthi ngesikhiwa sithi is registered as a judgment of a court yeEngland. IZimbabwe njalo kayisuthisekanga khonoko kayivumelani lesinqumo senoso yafayela amaphepha ekunkundle ye-England ikhonona ngesinqumo soneso njalo icela ukuthi isinqumo lesi sibekwe eceleni.
Ingcwethu esaziya zombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu ekuhlanganiseni National Consumer Rights Association of Zimbabwe uMnumzana Ephidlela Ncube uthi isigwebo lesi yisifundo esikhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe alandele umthetho wokuhlelo zakhe.
Umthetho kawulandelwe ulandelwe uhlolisiswe ukuthi kambe umthetho uthini, kwenziwe khona lokhu umthetho othi kakwenziwe. Kungathathwa izinqumo zepolitiki, kungathathwa izinqumo leziyana ezibonisa ukuthi umthetho kawuhlonishwa ngoba phambili kuyahlala kulimaze njalo sezifunakala izimali zakhona.
EleZimbabwe lasithula amapulazi abamhlophe kusela ngomnyaka ka-2000 lisithi abensundu abanamhlabathi wokulima. EleBrithani lamanye amazwe ahlaba umkhosi esithi akukho emthethweni okwenziwa ngeleZimbabwe. Kodwa wayekhokhela ilizwe ngesikhathi lesi umuyi Robert Mugabe wachaphaza ngenduku esithi sesifikile isikhathi sokuthatha umhlabathi uphiwe abensundu. Uhulumende wathembisa ukuba uzahlawula amabhiliyoni amathathu emadola emelika 3.5 billion ukuthi abhadale ahlawule zakhiwo lezo emzamapulazi hathi umhlabathi ngokwawo. Ngiyimele Studio 7 ingobulawayo ekamela mweze Jesus Bandla.
Amapolisa athi abophe abantwana abalichumi kobulawayo namuhla abatholakale besemcimbini wokuganga obizwa ngokuthi ngamavuzu party kwenye indlu emzini weHillside. Abantwana laba baleminyaka esukela kwelichumi lane 14 kusiya kwelichumi lasithupha 16. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyati uthi abayisitshiyangalombili ngabafundi kwezinye izikolo ezimbili kobulawayo. Wengeze wathi abasola batholakale bebhema izinto ezilokhu ezihlolisiswa ngamapolisa ukuze kubonakale ukuthi kuyini. Banengi abasakhulayo asebebotshiwe kobulawayo esikhathini esedluleyo ngemva kokutholakala emagigini amavuzu party okuyimicimbi lapho abasakhulayo ababuthana khona ngudlu benatha utshwala lokusebenzisa izidakamizwa njalo besiya emacansini bengagqize qhakala. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Esikunavela senhlanganiso yokuthi ukuganga kwabantwana kukhulekela phambili okumele sizihluphe ngakho yokuthi kubangelwa kuyini khonokho. Isithi siyakunanzela yokuthi abantwana abane-ezifo sebehlala bebodwa bethi behlezi bebodwa benjalo kukhanya laba babengaphandle kwelizwi kakhulu abazali babathumezela izimane eziningi ezinye ezizukuthi babe ngegunya lokuthi benze loba kuyini abafithi ukuthi bayenzakaleyo mali. Njalo siyakunanzela ukuthi sokuzokumemetheka okuthwala kwabantwana kubangelwa yikho khona ukuthi sekulama-child at home abangelwa yikho khona ukuthi abantu abaningi sebehlala ku-diaspora. So uhlupho lonalolo oluvelele Hillside kasilo hlupho oluqalisa namhlanje ama-foot parties ake adume eminyakeni esishiyeyo abesengantelo kodwa kukhanya sesisungula futhi ngenxa yokuthi siyakunanzela ukuthi iningi labantu bathethi bayahamba bayabo-UK khona nokuthi ukuthi mhlawumbe sokubangelwa yikhona ukuthi abantwana sebesiba le mali engabangayisebenzisa abayithushezelwayo lokuganga nje wabantwana kuyanda kuyaphambili nokuthi bavele abantwana nje ethethi 12 years sebezibusa.
Uyatsho ukuthi ludala lolu daba kobulawayo Baba Dube, lungaqedwa njani pho?
Okukhona ukuthi imithetho kumele iqinise, isandla somthetho kumele siqine ebantwaneni. Wawukhuluma nje umongameli ukuthi siwazi ukukhala ebantwana, kodwa uhlupho olukhona ukuthi kunzima phela ukuthi kukhuze umntwana ongaso wakho kathesi, kodwa kade kunganqedayo ukuthi umphakathi ube yiwo ogcina labo bantwana abangagcinwanga ngabazali abangaphandle kwelizwe. Kodwa-ke esikukhuthazayo ukuthi izakhamizi sinanzelele omakhelwana bethu esihlala labo bona laba abangabantwana, ngoba umhlambi wethu njengecommunity ukuthi sigcina abantwana esihlala labo ezigabeni sibavikele kuzo zonke izigameko ezingabe zisenzakala emphakathini. Njalo lo mthetho lawo unanzelela ukuthi ezongu abantwana bevikelwa lanxa begangile kugcina kubangela ukuthi ekucineni sibe le society kumbe sibe lomphakathi ogcina izigane. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqhubekele phambili senze umsebenzi wawo njalo bawenze bawuphuthwe nxa kumele bajezwe labo bantwana labajezi ukwenzela ukuthi sibavikele bona ngokwabo siphinde sivikele umphakathi.
Njengenhlanganiso yezakhamizi lilazo yini inhlelo zokuqondana le ndaba ezinje lodubo olufana lalolu?
Sijala ukukhuthaza ubukhokheli, njalo siyaqhubeka sikhuthaza ubukhokheli bezigaba ukuthi sinanzelele kuyabe kusenzakala ezigabeni. Nxa kulokunye esingakunanzi esingakuboni kuhle, sitshela amapholisa ngile themba ukuthi okwenze labo bantwana babantwa izakhamizi ezisuke zaripota emapholiseni ukuthi kulesi sigameko esinje esenzakalayo endaweni ethile. Khonakhona-ke sikukhuthazayo ukuthi sinanzelele izigaba ezihlala kizo ukwenzela ukuthi zihlale zilokuphepha zilokuthula. Njalo singabona kungani kule nto engahambi kuhle umthetho singasawufaka ezandleni ngoba abantu bagcina bebotshiwe kodwa bebaripoti emapholiseni.
UMnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Ingcitshi zokulima zikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezitshiyeneyo njengalokho okwakusenziwa kudala ukuze kuqedwe udubo lwendlala olubangelwa yikuguquka komumo womkhathi osekuphazamisa isikhathi sokulima. Sixoxalo sikhucamfundo Thafazwa Mabhawudi osebenza lenhlanganiso ye-Center on Climate Change and Planetary Health esikolo se-London School of Hygiene and Tropical Medicine njalo enguye owaxwayisisa ngalolu daba loba iphepha elilenkuthazo kubalimi.
Agriculture in Zimbabwe has been performing a little bit below potential.
Uhlangothi lwezokulima eZimbabwe belungaqhubi kuhle laloba kule ntuthuko esibe khona, kodwa kulezinye izigaba eziqhuba kuhle ngenxa yokuna kwezulu. Thina sikhangela kakhulu abalimi abalensimu ezincane abasendaweni eziku-region 3, 4 lo 5 ezingani izulu kakhulu, njalo zilomhlabathi ongavundanga.
So typified by poor fertility.
Ukugwalo lwakho uqathanisa ukulinywa kwesilimo esisodwa lokulinywa kwezilimo eziningi ensimini inye. Ukulima isilimo esisodwa ensimini kuletha indubo ziphi?
So it's a matter of having a toolbox with different spanners.
Indaba yokuba lezikhali ezijeneyo okwenza wenelise ukusebenzisa ngendlela ukuze uphumelele. Ukulima isilimo esisodwa kusebenza kuhle emaplazini amakhulu alima efuna ukuthengisa esebenzisa imitshina. Kodwa nxa sesikhangela abalimi abalensimu eziphansi kwama-hektar amabili, akusebenzi ukulima isilimo esisodwa ngoba abalamhlabathi oweneleyo ongabatholisa inzuzo besebenzisa isilimo esisodwa. Ngenxa yalokhu, kule ndingeko yokusebenzisa ngokugcweleyo umhlabathi ngokulima izilimo ezijiyeneyo ngasikhathi sinye kumbe ngezikhathi ezijiyeneyo. Lokhu kuphathisa umhlabathi ukuthi uhlale uvundile, njalo kusipha umuzi ukudla okuthiyeneyo kanye lezilimo zokuthengisa ezithiyeneyo.
Sibone abalimi behlangana lobunzima obuthiyeneyo ngenxa yokuguquka komumo womkhathi. Kuyini ongakukhuthaza abalimi ukuze kwehliswe indlala eZimbabwe?
My recommendations for Zimbabwe and farmers in Zimbabwe.
Ngithanda ukukhuthaza abalimi beZimbabwe ukuthi balime izilimo ezijiyeneyo ikakhulu endaweni ezingani izulu eliningi. Bahlanyele izilimo ezenelisa ukuvuthwa lanxa kungela zulu eliningi, njalo ilanga lichisa ezifana lamabele lenyawuthi, njalo bengalimi umumbu omningi. Inyawuthi ayikhukhulwa lula, njalo kungaba lezulu eliningi kusikhathi esifitshane njengokwenzakele kwezinye indawo lonyaka. Ngikhuthaza njalo abalimi ukuthi bahlanganise izilimo lezi lezinye inhlanyelo ezifana lamazambane, indumba lokunye ukuze kuvundiswe umhlabathi. Nxa ithuba likhona, ngikhuthaza njalo abalimi ukuthi balime imibhida efana labokhovo leminye evame ukulinywa emaphandleni njengoba iphathisa ngesithebo.
Lo ube ngusikhwica mfundo Thafadzwa Mabhawudi osebenza lenhlanganiso ye Center on Climate Change and Planetary Health esikolo se London School of Hygiene and Tropical Medicine exoxa ecingweni le Studio 7 esebhilitane. Good Life Talk namhlanje sikhangela inyathelo elethu seyabanengi elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo le-CCC okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Singake ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa uthiye isikhundla sokukhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka-2022. Uhulumende weZimbabwe uthulakho ukuphikisa isinqumo semthethandaba we-High Court weleBhilitani okuthi sihlawule amankampani amabili imali. Silu kiba gelapa uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo Mutabo Kancube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.